Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamulekela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNtulikazi 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafundela kudala ngokuthi kumeza abantu.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebethwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare.
Bafuna ukwenza uDlakela loDlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi lungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe. Njalo kuyumzamo yokuthi i-SADC ipostpone i-summit eZimbabwe.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza okungekho emthethweni. Baguqula ijwabu lobuso abesifazana bengazi ukuthi abaningi abesilisa bathakazelela abansundu abanejwabu labo lokuzalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi kawasavunyelwa ukwenza imihlangano okutsho ukuthi ilizwe selibuswa ngentando nguhulumende we-ZANU-PF labanye babo. Kula malunga ebandla leli avalelwe entilongweni okwamanje emelele ukuthoniswa amacala okwenza umhlangano okuthiwa wawungekho emthethweni, njalo labanye abayaliswa ukuqhuba imihlangano etshiyeneyo. Uhulumende uthi amabandla la azenzisa ngoba abone ngani i-SADC izangenela kudaba lwabo ngesikhathi kulo mhlangano eHarare. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe uthi akumangalisi okwenzakala kule Zimbabwe okwamanje.
Uhulumende waseZimbabwe nguhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini baza kuthi bayabopha bayachaya iloba nini. Kabasakhathali ngamalungelo abantu. Sina sikhula sasisazi ukuthi uma kubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngaziwone kanjani kawuchaywa. Kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafukela kudala ngokuhlukumeza abantu. Kusukela kuthathwa uzibuse sabona eGraun yomramba thina ngesikhathi kaMgabe oshotlivu kuthiwa kubo Ranoff kuyaqhubeka ke namhlanje andumnangagwa lanxa esethethe i-chairmanship ye-SADC.
Manje kutshoni konke lokhu baba Mlalazi nxa sukhangela silungena kwezepolitika?
Lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ukubana i-SADC yinhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kulohlupho khona. Sesike sabona emuva amanye ama-leaders awamazweni abo Botswana Ian Khama babesenelisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesinawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Silesifiso-ke ukubana uhulumende wase-South Africa, waseBotswana, Swaziland, la wonke amazwe ase-SADC including iZambia ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende we-ZANU-PF ngoba usehlukumeze abantu baphila luklubhu wasukuma nje babuya la mabhatani sithi banyathela ikhanda bachaye okuzwayo bakuthiye ulimele wefukile abakhathali sesisele nje abantu beZimbabwe into engentandane ezingelo ozinakakelayo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Obandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uthi bazenzisa abaphikisayo.
Kujayelekile nje ukuthi nxa kuzaba lomhlangano omkhulu ungabe ngowesadik kumbe ungabe ngweAfrica Union kumbe United Nations abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wababotshwe besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023 lapha abantu beZimbabwe abakhethe khona ibandla lezanu PF eParliamente bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho ke kathesi bakhona abalesifiso sokuthi lokho kwenzakala last year kube ngokumisiwayo kungayenzakala. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kusadiki iZimbabwe yahost isadiki. Umongameli uPresident Mnangagwa uzathatha i-chairmanship yesadiki. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza udlakela lo dlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta isadiki. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyimzamo yokuthi isadiki ipostpone isummit yayo eZimbabwe, lo mongameli uPresident Mnangagwa engangeni kusadiki as the sadiki chairperson. Kodwa yikho ubone uminister we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe la umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza udlame lodlakela, umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kazi seZimbabwe.
Ye, akusitshele baba Mdudza, ubona zani kutshoni konke lokhu njalo kuyangaphi?
So lokhu thina njengabontanga abezanu PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifakwe kumap ngedevelopment eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langurhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho ke thina kithi sithi hayi lokho okwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo bezama ukuzibophisa besenzani kababotshwe, ngoba aso sikhathi sakhonokho isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu wonke kabuye ebe part and parcel for laba bakha ilizwe. Umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazwele ngabanikazi bakhe.
Umnumzana Monashe Mdudza, lilunga lebandla leZANU PF, bexoxa eStudio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa.
Weze emaphandleni, induna sezikhuthaze uZulu emaphandleni ukuthi abelane ngokulingeneyo ukudla okuvela kuhulumende ukuze kungabi khona ozabulawa yindlala. Udubo lwamanzi kanye lokuswelakala kwamadlelo ezifuyo ngokunye osokutshayisa izakhamizi ngamakanda. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Lanxa uhulumende sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo ezizabela uZulu oselwayo ukudla, iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenele uZulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo oyisakhamuzi sensimbi eGaranemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba, lamanzi vele kakudla, siphila nzima. Le nkomo zinjani sezisifa, akulatshani nje obubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi, siphiwe khonokho nje okokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye, abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe lawe usucuphela yena lowo makhelwane, ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Khumbulani Moyo ohlale esigabeni lesi uthi labantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwela umntwana esiye esikolo ekuseni, umbone ihambe nonobele, uze uphose umbuzo ukuthi wena unobala uhamba njani, i-answer iyabe ukuthi angidlanga lutho. So umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kucina kumu-affecta nasezifundweni zakhe, acina engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa induna uRhatalala Mawaza, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uZulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Nxa udinga indawo yokulala, qala kwakuthuka kuze umsindo, ngezwa abantwana bebanga umsindo, ususazi ukuthi basuthi la uzaphekela udle. kathesi kukhangelwa izinja ungabona injicakile ayidlulu ephambili konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendlala kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane sibe seduze duze sonke sincedisana
inkokheli yezinduna umjane khumalo uthi urhulumente sengeze ukudla okuphiwa uzulu ukuze kulwisane lendlala
phezu kwalokho elikuncediswa ngakho ngabe-social welfare unika amasakalikhulu 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi qala abantu abaswela mhlawumbe abangangenanga ku-welfare le muli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa lezigoga
uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla
kungathi umumbulo uzonceda abantu abalambayo thina besesiqoqoda ijele sesiwuthengisile lowo mumbu ingabe sesinika bemuli yethu kuphela singasaniki abantu laba ukuthiwe sibanike asincedisi imuli zonke ukuba zingafi ngendlala ikhona indlala lonyaka asithandabuzi
kusenjalo izakhamizi zedambashoko sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ukuze zithole ukwelatshwa eduzane umnumzana sikhululiwe dube udokwamanje sebeyakhe ibhokisi kodwa babhekane le ndube ezithize
kuseseyimizamo yami yezakhamizi ukusebenza konke lapha kuhamba kancane kakhulu obhilida bavolontiya kuyake ukuthi kungadobhakala imali encane nje baphonge uphoselo singeke sithi bayabhadalwa yikho kuhamba kancane bakha kuphela ngolwesithathu lawa amanye amalanga babesakha kwezinye indawo so ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona obhilida baphiwe imali bengakha almost every day
umnumzana Mbekezele Ndlovu odlala kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa
ikliniki esilikwe ikhatshana estenmo ikhatshana kwanda kukhatshana so indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima so zizama ukuthi abantu bangabilo hlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khona peduzana kanti asikhangelelanga ukuthi izasiza idambashoko village yodwa akhona ama-villages aseduza njengemagedleni ishake lapha eshale nsindi lapha labo bazasizakala khonapha labo ngabe nje ngabe siyafisa ukuthi labo ngabe baphatheka sincediseni ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo
iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle okudala ukuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi ngimele umsakazo we-studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
ake sizwe imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leChina selenqabile ukuthatha inyathelo kulandela ukukhuthazwa ngamazwe omhlaba ukuthi lihloniphe ilungelo loluntu. EleChina lenqabe imizamo eminingi elohlonzi eyenziwa kusetshenziswa ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba oluhlola eziphathelane lamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council's Universal Periodic Review. Ilizwe leMelika liyasola ukwephulwa kwamalungelo oluntu eTibet, iNamongolia, leChina, ukubulawa kwabantu okulokhe kusenzakala kanye lamacala adalwa eXinjiang lokungahlonitshwa kwamalungelo lenkululeko yabantu beHong Kong. Izenzo zeChina zibonisa ukuthi ilizwe lelo liyala ukulandela izixwayiso zomanyano we-United Nations ngemva kokuhlolisisa njalo liyephula amalungelo liphinde lidelele ukuzimisela kwamanye amazwe lezomthetho ukukhuthaza ukuthi kulandelwe imithetho njalo kuvikelwe amalungelo abantu. Uhulumeni nje weMelika uzethula izijeziso ngokungavumeli iziphathamandla zikahulumende weChina ukuthi zithole ilungelo lokuvakatsha amavisa ngoba ziphatheke ekuhlukumezeni lekubandlululene abokholo lomhlobo othile. Sithi ilizwe leChina kufanele lilandele iziqondiso zokunanza amalungelo oluntu ese-Universal Declaration of Human Rights njalo lamukele inkuthazo eliyiphiwe kuwona lo umnyaka kusenziwa inhlolisiso yokuphathwa kwamalungelo e-Universal Periodic Review lokuthi likhulule abantu beChina ababotshwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni.
Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Kethiwe Bebe ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party sicubungula udaba lwegugurawundi okukhangelelwe ukuthi kukhulunywe ngalo emphakathini kungabekwa ilanga emhlanganweni ekhokhelwa zinduna.
Ngelela msakazi labalaleli yethina silibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azilayo jurisdiction over udaba lombuqazwe. Izinduna ngama victims. Ngike ngafaka iexample yenduna uMathe ende uthola ukuthi umntanayo nguye kathesi oseyinduna uphatha njani udaba lapho laye athinteka khona. So silibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azifanele ukuthi ziluphathe lolu daba njengayo yonke imbuqazwe iUnited Nations iyacaca ukuthi kumele luphenywe kumbe luphathwe yi-independent commission ebona ngezembuqazwe.
Sisanda ukuxoxa lezinduna kuwona lo umsakazo kuvulwa ngokusemthethweni uhlelo lolo. Zithi zona uhulumende wakubeka kwacaca ukuthi abantu yibo abazazikhulumela ukuthi bafuna udaba lolu luphathwe njani. Lithini ngokuthi abantu bazikhulumele?
Ukuthi abantu bezikhulumele kulungile ngoba into kumele ibe victim centered. Kodwa esikusolayo ukuthi lukhokhelwa ngubani, bazikhulumela kubani, othunywe ngubani, oreporta kubani. Izinduna zireporta kuye nalowo owaba lesandla othintekayo futhi khona lapho kulapho thina esisola khona. Kodwa kufanele ukuthi abantu bezikhulumele, kodwa phela kumele kucace ukuthi bazikhulumela kubani.
Ubona ingani abantu bazasukumela phezulu yini ngobuningi babo babesifazana labo ababikwa badliwe ngulwa?
Amboni msakazi labalaleli ukuthi yibo bonke abazabalaso isibindi sokusukuma. Remember ukuthi izinto ezenzakalayo they left psychological scars and physical scars as well. Physical scars can heal but psychological scars. Mina ngikholela ukuthi if uhulumende ube genuine ngamhla umbe uqale wa release ama counselors lama maybe psychological clinical psychologist ukuthi abantu beqale bethiwe i counseling bekhuthazwe ukuthi bebe lesibindi ledlabuzani yokuthi lento besukume bebhekane layo bekhulume. But kumanje awukwazi ukuhamba ku victim ufike nje uthi khuluma ngayo yonke lento. So angiboni njalo futhi sinanzelela ukuthi yena uhulumende wezana uPF kusukela ngesikhathi kuthunjwa ama tourist kuba lesikhathi lapho ababe hamba be investigator khona bethu obonileyo kakhulume and I'm sure namhlanje kusasengqondweni zabantu ukuthi ngempela ngizakhuluma kumbe ngilale sendlandelwa ebusuku ngizakhuluma ngisefo kunganani. Akula guarantee ukuthi abantu basefu ngoba uhulumende lo onguye futhi owathintekayo kulowo daba nguye olokhe ebusa nguye olokhe namhlanje esibusa ngendlela yokuthi asinayo i-freedom of speech le-freedom after speech. So khonapho kusasenzima abantu bazwisaba izinto eziningi kodwa abanye bazosukuma kodwa abantu ngoba vele abafani. Angeke ngitho ngempela ukuthi bonke abantu bazoyimela. Amboni besukuma ngobuningi kumbe amboni besukuma bonke ngenxa yezizathu lezi esengiziqambile.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Kethiwe Bebe ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Kusigaba liphuma lendaba lijone lendaba. Abanye abesifazana bathi basebenzisa imithi etshiyeneyo yokuhluba ijwabu labo ukuze libe mhlophe ukwenzela ukuthi babukeke emphakathini. Abezempilakahle bathi abantu laba badlala ngempilo yabo ngoba okunye abakusebenzisayo kudala imikhuhlane etshiyeneyo. Labesilisa labo bathi ubuhle bowesifazana inhliziyo hatshi ijwabu elimhlophe. Kubika uBathabile Masuku.
Abesifazana batholakala bezitshintsha ijwabu labo ikakhulu ubuso ngoba bekholwa ukuba ubuhle ngumbala wejwabu. Lokhu bakwenza ngokusebenzisa imithi abayithenga emigwaqweni ngudlu ngoba ingavunyelwa ukusetshenziswa ngokusemthethweni. Eminye yale imithi igoqela ihydroquinone esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ephathelane lejwabu, amanye amafutha agcotshwayo lemithi etholakala kumajekiseni. Unkosikazi Cassandra Siwela uthi ziningi izizathu ezenza besebenzise imithi eyokutshintsha ijwabu.
Indaba leyo yokugcoba le isisukalayo khatshana e-high school khona ngaleyo ngubani wayesiba lamajaha ngenalwana wayelombala wawukhanya. Njalo khathesi nxa susenelisa ukuthi uzithengele amafutha lawo owuthi ugcobe, vele uzathenga ngugcobe la kwenza ukuthi la ube ngumuntu phakathi emphakathini. Okunye futhi lezi nsuku abesilisa abasadingi okwemtshado lokhu sebekhangela ubuhle bomuntu phandle lapho. Lanxa ngisiya kwi-interview nje yebo amaphepha azakhangelwa kodwa kuyakhangela lawo phandle ukuthi lawo ukhangeleka unjani.
Baningi abenza lokhu eZimbabwe kodwa kulabanye abathi akuncedi lutho okwenziwa ngabanye abesifazane. Inkosikazi Janet Mbambo, umhlali wakoBulawayo, uyakusola kakhulu ukutshintsha ijwabu umuntu abemhlophe.
Omama kumele beyekele ukugcobisa, kumele beyekele ukugcobisa amafutha lawa abatshintsha imbala. Umuntu kahlale ngumbala wakhe ayiwona azala ngawo, hayi ukuthi ngobe sekhulile sebona selamakhethi emadodeni setshintsha umbala. Uyathola umuntu selamabalabala efesini ngenxa yezinto ezinjengazona lezi, sekhanya imithambo yegazi akasaqedakali ngenxa yokufuna ukutshintsha. Asitshiyeni into ezinjengazona lezi ziyazilimaza.
Kulabesilisa labo abathi ukutshintsha ijwabu akutsho lutho. Umnumzana Jabulani Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uthi ukugcoba amafutha atshiyeneyo akwenzi owesifazane abukeke okwedlula olojabu elimnyama ngoba ubuhle bomuntu yinhliziyo yakhe.
Abantu abangabomama kulezi nsuku bayablitsha kakhulu iskin, yibo bathi ukuthi bekhangeleke bebahle kodwa siyathola umunye nxa eseswelele into lezi ukublitsha iskin sesingane sesingokunye lakho, vele ubuhle bomuntu abukho ngaphandle, kusekucabangeni, kusendleleni aziphatha ngayo. So kuba nje ngama-slay queen kodwa akula lutho oluphumayo, akula muntu ongathola umendu ngakho lokho. So xa sokuphelile ubuhle lobuyana bokublitsha umuntu siza kubona ukuthi uyini vele wena ngokwakho.
Udokotela Derek Matsika osebenza koBulawayo uthi miningi imikhuhlane ebangwa yokugcoba imithi etshintsha ijwabu lomuntu libe mhlophe.
Kuzafika isikhathi lapho umuntu longasasebenzi khona, kuthi uthi uzawuyela ukhala yakho kode kubuyelene ekukhaleni yakho, kuyabe sokulamanye inhlupho ezinjengama-skin cancer. Enye futhi imithi leyo emningi ilalokhu esithi ngama-steroids amaningi, nama-steroids yinto ethi ngangena emzimbeni la iyaphambanisa futhi ukusebenza komzimba, icine yenza ukuthi umuntu ecine esiba le-BP labochukela. Yikho siyanda ukuthi nxa uthatha into qala ucheck-e lobodokotela ukuthi yikho yini, ungathathi into udumile and ungaphuza ufika esibhedlela kuyakwanza uthatha nempilo yakho njalo futhi.
Inhlanganiso ye-Medicines Control Authority of Zimbabwe ithi abantu kumele behluze imithi bengakayisebenzisi ngoba iyingozi eminingi esetshenziswayo ukuguqula ijwabu lomuntu libe mhlophe. Ithi eminye idala imikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
So isikhathi sabalaleli
Studio 7 linjani basakazi? Hayi basakazi, kanti sadeki into ekhona vele kumbe into engekho? Kanti sadeki isebenza njani? Ngoba manje isadeki idijima iya khona ngale eZimbabwe iya indoza nalowo muntu oyiwo abakhuluma ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga. Njalo isadeki icabanga ukuthi ukuthanyelela izibi ngaphansi kwamakhapethi kuzanceda ngani? Okubuhlungu ukuthi bona lawo bantu abagijima bethi bayisadeki batshona behoza abantu beZimbabwe emazweni abo, behlukuluza abantu baseZimbabwe emazweni abo, besazi isizathu sokuthi abantu baseZimbabwe beze bebe emazweni abo yini.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, ngajabula i-audio mayingafundwa la kule nto esihlukumezayo thina. Kanti why sokumele ukuthi iSADC ihambe iyewenza umhlangano eZimbabwe ukuthi yefake umnangagu ukuthi ebe ngomkhulu weSADC? ukhetho azange luhambe kahle isadiki kaingene la manje sebe kugqibela lokhyana into le yasihlupha kakhulu
siyavuka studio 7 elisiphathela indaba njalo nje nsuku zonke kubuhlungu lokho esikubonayo kusenzakala elizweni lakithi kusenziwa nguhulumeni weZANU-PF angazi ukuthi ungubani wamncomayo ukuthi ma uchaya abantu noma ubopha abantu uyabo unguhulumeni olungileyo ukuthi wanconywa ngubani ngoba ayikho right lento oyenzayo manje kuhlukunyezwa izingane kuhlukunyezwa sopolitiki kwa abantu mabangahlangani kodwa bona bayahlangana
siyalibonani kuStudio 7 hayi siyalibonga bakithi kuStudio 7 ngendlela elikhuluma ngayo nalokho elichazisela ngakho kaba uthi mase abantu sonke siyawazi amazwi lwakhulumayo kodwa ke into esuka ihlaba isiphendule ihlaba izinhliziyo uma kuthi amagama la akhulunywa mnakawe esithi abantu bemandebeleni abatshontsha ebasuka betshontsha e-South Africa usho bani abantu abasuka betshontsha e-South Africa thina singakwazi ke lokho.
Laba ngabanye abalaleli beStudio 7 abasithumezela imilayezelo yabo kuWhatsApp. Nantu ke uhlelo lwenu lwabaculi.
Yeserbona ninjani igama unkosana esibongo okhumalo siyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sibe siphile ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu. Mina umanager kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo uphuma eZimbabwe Victoria Falls eMkhosana. Siyabonga kakhulu. Kuwudle esiliphekela khona lapha ukushacha mabhodwe nabantu belungiseli ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi isapoti yenu siqhubekele isapoti isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili nomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo siyaqhubekela siyaphambili nakanjani siyaqhubekela phambili. Abantu babe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyathanda lonke lo ntombi yalithanda siyabona.
Sebonkulu Ntombi Khumalo yadinda ke lumama singakuhlwana isihlobo sikasikhangela ezinye izinhloko zendaba ezigokhela namhlanje. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebatholise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC Summit eHarare. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni abaguqula ijwabu libe mhlophe nke bathi bawenzela ukuthi babukeke emphakathini. Sikuba lapha ohlelo lethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.